lapho ngaba babugande uhlangahlangene umumo ngiyazi ukuthi uDonald Trump njengoba nxase sazi ukuthi iMelika lilizwe elidlelana kakhulu okusondeleneyo lelizwe laseNgilani. Kodwa-ke okukhona kathesi ukuthi ukufika kwakhe uDonald Trump kube nenkulumo eziningi, aye wakhuluma phambilina egxeka kakhulu ikakhulukazi umbuso wama-opposition parties akhona lapha e-England. Kukanti lawo ma-opposition ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu ekutheni inotho yase-England iphakamele phezulu. Njalo uDonald Trump obuye kulokungezwani kahle ikakhulukazi ngakhuluma ngabantu njengabo-Sadiq Khan onguye umeya waselondon outhi kulesikhathi laphana afaka khona ama-travel ban ebantwini abokuzalwa elizweni lase-Middle East, kwenza ukuthi ubuhlobo labantu base-Middle East kungabi ubuhlobo oburayithi. Kukathi lapha e-England abantu base-Middle East ngabantu abaningi kakhulu njalo abadlala indima enkulu kakhulu ikakhulukazi kwezepolitiki. Yikho kwenza ukuthi uDonald Trump ukuthi kakhulu njalo lezinye izinto ukuthi yena uqakathekisa impilo yase-Melika kodwa akasela ndaba le nto eyenzakala lapha e-England. Kodwa-ke ngokwenza njalo yena into ayilandela lapha yokuthi azozama ukuthi ayakhe ubuhlobo. Kodwa-ke ubuhlobo bukaDonald Trump abusoze i-England le-Melika ibe lobuhlobo ofana le nto esasiyibona phakathi kukaBush no-Tony Blair. Ngumuntu okhuluma nje engathethi mabala, okhuluma nje ongela diplomacy kahle, kuyafaka nje nanoma ikuye amabala akhe.
Sike sezokubana bakhona abanye abathi bazatshengisela ngokubuya kukamongameli Trump khona ngapho, kwenzakele yini lokho?
Ye, abantu batshengisele kakhulu ngoba abantu njengoba ngitshelwe lapha ngathi uDonald Trump abantu abangabe bamthakazelela ukubuya kwakhe ngabantu nje abafuna ukumbona ngamehlo. Kodwa-ke abantu abalandelela uDonald Trump izenzo zakhe nenkulumo zakhe ngabantu abangamthakazeleliyo ngitshelwa kancane ngoba into ayenzayo uDonald Trump ngumuntu ongathi wenza kube nenketha kwechaza. Kodwa ngifanise lokuthi kule nkulumo yayozikhuluma ukuthi yena akasoze ahambe emazweni afana lamazwe ase-Afrika ngoba amazwe la ngamazwe aphansi kakhulu, amazwe alo mbuso ongalunganga. Kukanti lokuyana ikutshengisela ukuthi ungumbusi ongalaziyo kahle ngoba uDonald Trump kahle kahle nxa sikhuluma iqiniso ungumongameli ongasomongameli, ungumongameli oli-celebrity yena nxa singakhuluma nxa siqondisa indaba leyo. Kungakho nje engayenelisi ukuthi abekwazi ukuthi kule nto kuthiwa yi-diplomacy phakathi nxa ukhuluma izinto ezihlanganisa amanye amazwe.
Bakhona abanye abamfanisa lomunye umkhokheli wezombusazwe khona ngapho, uMnumzana Boris. Ungathini wena nxa uqathanisa uTrump loBoris?
Okubahlanganisayo uTrump loBoris kungenxa yokuthi ngabantu abafisela ukuthi ngabe iBrexit iyenzeka noma iBrexit ilizwe laseNgilandi liphume kwi-European Union. Kukanti into lenxa ngakhangela ukuthi yinto esize yayenza ukuthi uDavid Cameron aphelelwe ngumsebenzi, yinto esiyenze ukuthi uTheresa May laye aphelelwe ngumsebenzi. Lokho asonto elula ngoba into njalo nale ye-Brexit ngiyinto ofaukuthi abantu bayenazela ukuthi yinto efaka England under ama-threat our security into zifana njengoba sazi ukuthi kule nto zi-terrorist lani. So kwenza ukuthi ilizwe lase-England libe segcekeni kakhulu lingasatholi ukuthi lenelise ukuthi livalelwe ngomakhelwane lapho mhlawumbe kungabe kulo mkhandlo khona okungenzeka ukuthi ilizwe lase-England lenelise ukuthi libe attack ngabanye abantu abenza imisebenzi yezigayigayi. Kodwa-ke uDonald Trump yena khonokwana akakucabangisisi kuhle, uyalidonsa ilizwe le-England athi phumani lapho. Yingakho yiyo into ebahlanganisayo leBoris okuthi bona bafuna ukuthi balidonsele ngaphandle. Kodwa-ke kuyahlupha lokuyana, kuyinto enzima kakhulu, asonto elula kakhulu njengendlela bona nxa bekukhuluma bakwenzi nje kuba lula sengathi into engelandaba. Kungoba lokhu kudiliza umkhonomi welizwe lase-England, kudiliza le ndlela abantu abazaphepha ngayo kuleli lizwe. Kodwa yena akakunazaleli kuzo konkwane.
Bakhona abacunukileyo kakhulu ngenkulumo kamongameli Trump lapho esithi uMnumzana Boris ubona ungani nguye olungele ukuthi athathe intambo zombuso ngemva kokusuka kukankosikazi Theresa May. Wena ukubona njani khona?
Yinto engathakazelelwayo ngabantu ikakhulu leyo ngoba uDonald Trump akufanelanga ukuthi angenelele ezintweni zepolitiki zelizwe le-England. Izinto ezelizwe le-England kufanele ukuthi bekuthi ngabantu abase-England abadecidayo ukuthi ngubani, noma ngithi yona ama-conservatives abadecidayo ukuthi ngubani ofanele ukuthi akhokhele iphathi yabo, mhlawumbe ukuthi uzawe nguye umuntu ozawakhokhela ilizwe lase-England.